Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 4 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengilikala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale namhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastiki nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphathamandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithola ama-reports lapho ukuthi kunabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengele ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi thiwa imitshina yangkhona, like for instance, I think he talks okule registration center emachibisa. Akula lutholi wenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina sabe sikhangelela ukuthi ikakhulu la nxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo. So they expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila. Yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-October. But singazi ngoba thina as far as our concern uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing. And also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani. Ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ukufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology. Abantu bona laba abazafumele befundise ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni. Kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October. U-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike. But akukabi le-training akukabi le pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shirye Denga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla le MDCT lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano we MDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula linxoxo.
Xa ungavumi nani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukali mhlawumbe uMakhubala ngathi hey uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Iunithi yabantu akulamuntu ophikisana layo, wonke umuntu akubanjwane kodwa asihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti deal wena sayine ubani osayinile nami sengisayinile kungazange kube segcekeni. Umnumzana Tsvangirai wahambe siyaconsulta abantu why engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku ukuthi okusegcekeni etafuleni ngigceke i-transparency why ingekho.
Ubaba Mlalazi, hayi Mlalazi, into le yakhulunywa edale labo inkokheli zethu omama uMakhuphe obabudidi obabulamo bake khona asonto yakhuluma ngakhethe bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yebo naye akhethe beyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa Mlalazi ekhaya mina nayo kuhlezi ngathi ngase sitshayana kuphume phandle kuphi gogo sitshayane phambi kwaZulu angithi uyavala izivalisane phandle hayi makhulu lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu angithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokhu esamumelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe qexisana namanye amabandla nomprezidenti uTsvangirai omama Makhuphe bakuvuma khonokho obabulavo bakuvuma khonokho obabudebhe bakuvuma khonokho ingako nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress savuma ukuthi yena baTsvangirai wenza ukukhulumisana nabanye bentuthi ukubambana nabo bahlesi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Bethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olukamsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kweleKenya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaqhuma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi. Ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze-nuclear.
Kwezempila kahle, abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo, osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela uqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa. Kwazothi umntwana omncane ungangeni ebhawa. Noma ukuthi ubaba emnike imali ihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala. But katesi uyabona umntwana ethele isupa ehamba le mgwaqweni. Inhlelo yana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuyakubiza isivalo phezulu. Lokho yena kuvulwa easy. Umuntu yakwazi umntwana kwase ukuthi avule khona kuyana. Anathi aphinda abise isivalo. Afike lapha ninike umdala. Mhlawumbe umdala wangkhona udake ukudala. Uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo sana sivuliwe yini mina sivulanga. Uyavula kuphela lapha niqesa kunathi la futhi. Abanye katesi beningi abantwana utshwala. Sikangeni. Abanye sebethathi insango sangkhona benika abantwana kangeni
imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolice bebupha abantu ukuthi i-public drinking, but katesi umpolice abona edlule siyale umunye ethwele ikoti siyale bedlule so emchoveni, yabona umuntu ekhade umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni. But umuntu wena lo ungamkunanzela ukuthi umpolisa nomnye isikhathi ethola umpolisa uyakudeda umjova la aphinda ahlezi phakathi engene phakathi ahleli emjoveni uhambe hambe behamba lwana yabenatitshala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva. Umpolisa uyabona ejibilika kuphela ekhangeni nxa ekhangeni akulali uthi ezalikhuluma uyabona ehle umjova esiya uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicela ukuthi Smith Leon
uNkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka 2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala. Benginathe ama-strong stuff but kade ngayekela. Ngingedwa vele. Masijele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela indima zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni uNkosikazi Shelley Dokas Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa ikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kuzibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
UNkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like morphine labopepedine like Histalix bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela athathele ukukhwehlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana badika ustika. Ukustika kwangkhona ekuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe, baqonqoselwa ukuba behlukane lakho, okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka esiba lendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo akumelanga ukuthi ba-admit. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients, then bese bebuyela ngkhaya ba-continue nge-treatment ngkhaya. But manje okuhluphayo yukuthi bangaze babuyele ngkhaya bahlangana lalabantu abathengisayo, base bebathengisela futhi sebebuyela futhi emkhuhlaneni lona adubalete esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo, okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni, okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxa nje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lo mkhuba lo kuliviki. UMgabe uzasungula umkhankaso lo ngolesithathu, njalo uzaqutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kaningi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu, ngoba umonakalo wokumtshontsha umnotho kaZulu waziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo, ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo uMgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi yacatha njani. Lanamuhla lokhu esimelele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kambe ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha ngimethi ngumuntu oyedwa nje, iphongunyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kula nto azayenza.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba bokuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame, ngoba bahuquluza laye bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephunela naye. So ukuthi yena ababuphe sokuzaba nzima ngabadla kuthi okokuqala omina kwenza indaba yokuguqula izipheli ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubupha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapoliseni bayathuma ngabakhokeli babo obasi babo ukuthi namhla ngifune lebopha abantu mina kimi esiqhameni sami kumele kubuye imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abuphe abantu sizo ukuthi kunabantu ababudile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Phezindlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizalo seZimbabwe sidukula mahlana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi Gumede ngokuxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Ingazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi. Azisisi ebuhleni, azisifundisele abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi ufikubulala abantu.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yezimu imbokodo unkosazana Victress Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzwana ngamampama, tshanani ngamampama, likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphumele esixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bazacela uhulumende weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza gadalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho, vele abantu beCholocho bagangile.
Makubone uMapresa uchiwo ukuthi uMapresa wonile, ungabizwa ukuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagigini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene, ma bebona nje phakathi kwabo kunomunye ongani uphethe into engekho right semcimbeni bakwazi ukuyiripota nje, noma bengazivezanga bahambe nje ekhoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Vele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi u Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kweBhoso liqembu leChapungu nge1-0 ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli, njalo esithi lesi simo sidalwe yikuba kuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyiwufakazi wokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi uAgbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu leHighlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama players asayina thina ama players kwaHighlanders. Kade kulama strikers angu 9, kwahamba 2 kwahlala 7. Kasebenzisa bangu 7. EZimbabwe lapha ama strikers ayafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lama goals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ucoach kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu, hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile, yithe singangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi uAgbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe uAmin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuliviki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi laye usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu leHighlanders.
Mina besukume wonto uhamba njani etimu? Timu yapha sifelwa yitimu bona bekhanya. Amelanga sibe sabe, kumele sibajonge itimu leti nayisiselelayo kanti sithembelekile. But bona nawo babhizi babulela iclubs ikhanya.
Ukunqotshwa kweqembu leHighlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu leChicken Inn lona elinqobe leHawmine nge-2-1, njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobe leCapes United nge-2. Iqembu leFC Platinum lihleze endaweni yesithathu lile miklomelo elingana leDynamos, njalo linqobe leWange nge-1. Kuthi endaweni yesine kule qembu leNkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46, njalo elinqotshwe ngeleShapane Mine nge-1. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile isama kithi lapha ngwe.
Hayi, siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lontungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.